into yokuqala sengafuna ukuthi sitshele uZulu ngokuthi i-social media ayisiyo official channels of communication. Isikhathi esiningi kuyaba le-speculation ku-social media, like last week edlulele lapha kwagcwala information ku-social media esithi fuel siyakhwela from $4.98 to around $8. And then emangalisayo that is namanye ama-service station wayesethola se-imeseji leyana nawo sebeqalisa ukutshintsha ukukhweza intengo ye-fuel. So siyaba-advisa ukuthi i-social media yeah, iWhatsApp, iFacebook, I see official means of communication. Bangalaleli konke okuphuma khonoko. Wayelithi iqakathekile ukuthi ibe khona. Kunezinye izinto ecommunicator kuhle, but not always. Yikho sifuna babekwazi. Okwesi-two, iqiniso, intengo yezinto seyikhwelile. Indawo eziningi uyafika bentshintsha ama-prices on daily basis. Nxa bethenga, siyabakhuthaza ukuthi shop around badinga indawo ethengeka kuhle. Then okunye kulama-shops amanye ayathengisa ngerandi, athengisa nge-use, athengisa ngepula, bathengisa even nge-RTGS. Nabo siyabakhuthaza ukuthi nxa bethenga badinga ama-prices kuma-currency wonke, babone ukuthi i-currency engcono ukuthi bathenge ngayo ngeyiphi, bahle basebenzise yona ukuthenga izinto zabo.
Lina njengenhlanganiso lithini ngokukhwezwa lokhu, njengoba sizwa kuthiwa lento ezilungiswa eZimbabwe intengo iyakhwela?
Ezinye intengo ziyakhwela kujustifywa, ezinye ziyakhwela kuphela ukuthi abantu sebekukhweza ama-price. So yiwo sisitshela abathengi ukuthi nxa bethenga labo bananzelele ukuthi into lezi ezithengayo into enhle lapha abathengisayo kule variety abane-choice yokuthi siyakwanisa ukuthenga ku-shop A, shop B, shop C.